Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazo omuhle ngolwesithathu mhla ka 13 kumpandula 2023. Igama ngontungami linkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Umtshutshisi omkhulu wakhangelile amaphepha wasebona ukuthi abukho ubufakazi obutholakala kukante maunga kulokho asolwa kikho.
Umeli weSunningdale edale lephalamende njalo elilunga le-Triple C, unkosazana Maureen Kademaunga, ukhululwe namuhla ngemva kokuba abatshutshisi becite icala alibotshelwe izolo elokuzama ukubulala ilunga leZANU-PF.
Silebizo okuthiwa nguStanford Dlala Phole 12 votes. Sizokuba lebizo okuthiwa nguMphathiswa Ncube Phole 19 votes.
Umnumzana Mphathiswa Ncube owebandla leZANU-PF ongukhansila kaWard 18 eGwanda South usekhethwe ukuba ngumgcinisihlalo weGwanda Rural District Council. Abakhokheli bezomvikela bathi kula masotsha lamapholisa asisebenzisa izidakamizwa lotshwala obubizwa ngokuthi intshenku. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umeli weSunningdale edale lephalamende njalo elilunga lebandla eliphikisayo eleTriple C, unkosazana Maureen Kademaunga, ukhululwe namuhla ngemva kokuba abatshutshisi becite icala alibotshelwe izolo elokuzama ukubulala ilunga leZANU-PF ayencintisana lalo kukhetho olusanda kwedlula. UMavis Gama usipha lolu daba.
Igqwetha likankosazana Kademaunga umnumzana Harrison Nkomo utshele iStudio 7 ukuthi umtshutshisi weHarare uhlole amaphepha omsolwa wathola ukuthi akula bufakazi bokuthi wadala icala.
We have been here since morning and prosecutor general has looked at the papers and there's come to a conclusion that
besilapha kusukela ekuseni njalo umtshutshisi omkhulu wakhangelile amaphepha wasebona ukuthi abukho ubufakazi obutholakala kukante maunga kulokho asolwa kikho. Ngaleso sizathu ke usekhululiwe.
Ekhuluma lentatheli izindaba ngemva kokukhululwa kwakhe, uKademaunga olilunga leCitizens Coalition for Change uthe kuyamangalisa ukubotshwa kwakhe izolo lamanye amalunga eTriple C amabili, uKansela Clyde Mashojera lomnumzana Dawudi Jusab abetheswa icala elifanayo.
It's that moment where our system has been exposed for its inefficiencies that such charges can be hit.
Ileso sikhathi lapho inhlelo zethu ziye zalulazwa ngenxa yokungasebenzi kahle kwazo ukuthi amacala anje afakwa emuntwini kungekho ubufakazi obuhlanganisa lowo muntu lalelo cala loba indawo elidalelwe khona.
Abathathu laba abamangalelwe emapholiseni kulandela ubudlwangudlwangu obenzakala ngosuku lokhetho eSunningdale, lapho okulabantu okuthiwa bazama ukubulala owayencintisa kuleyo ndawo emele ibandla leZANU-PF. Amapholisa athi bazama ukuchisa imota eyayisetshenziswa ngamalunga ebandla leZANU-PF. Ibandla leTriple C liyakusola kakhulu ukubotshwa kwamalunga alo. Isikhulumeli sebandla leli umnumzana Promise Mkhwananzi uthi balethemba lokuthi inhlanganiso yeSADC izaphathisa abantu beZimbabwe ukuze kuqhutshwe ukhetho kakutsha. Uthi lokhu kuzakwenza ukuba ilizwe libe lamapholisa asebenzela abantu hatshi uhulumende njengalokho okwenzakala manje.
Njengebandla siyakuchothoza kakhulu lokho okwenzakaleyo, sithi kuliphutha kakhulu eliyangisayo elizweni leZimbabwe.
Umnumzana Mlungisi Moyo olilunga leZANU-PF Central Committee uthi ibandla lakhe lilandela imithetho yelizwe, ngakho-ke ababotshwayo ngabacatshangelwa ukuba balamacala.
iZANU-PF yiparty engafuni i-violence and imeseji leyi umongameli yimeseji akade ikhuluma nolangoba uwapha marara.
Inhlanganiso eziningi ezizimeleyo ziyakusola okwenzakale eZimbabwe zisithi abaphikisayo babotshwa mahlayana ngenxa yempumela yokhetho kwezinye izigaba engathakazelelwa ngababusayo. Unkosazana Patience Sibanda okunhlanganiso ecubungula ezombusazwe eyeZimbabwe Democracy Institute uthi akulunganga okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Ngoba nxa ungathi uyananzelela ukuthi kathesi ikakhulu laba abangabe bengena kwezombusazwe, uyananzelela ukuthi bahlukunyezwa njalo abahlonitshwa, batshaywa, babulawa abanye.
Ngesikhathi kulotshwa lolu daba bekukhanyelelwe ukuba ukhansila Mashojera uzamiswa phambi kukamantshi eHarare lamhla. UJusup usecele ukuba akhululwe ngesibambiso sebheyili. EleZimbabwe lisanda ukuqhuba ukhetho olulempumela ephikiswa libandla le-CCC elithi kwaba lokuqilibezela. Inhlanganiso ezigoqela eSADC, African Union le-European Union lazo zethula imibiko ethi ukhetho lolu kaluqhutshwanga ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Umnumzana Mphathiswa Ncube owebandla leZANU-PF ongukhansila kaWard 18 eGwanda South usekhethwe ukuba ngumgcinisihlalo weGwanda Rural District Council esabelweni seMathebeleland South. Ukhetho lolu lwenziwe kulandelwa iziqondiso zemithetho yamadolobho lezabelo. U-Albert Ncube uyalandisa.
Impumela yokhetho lolo luqhutshwe namhla yedulwe ngumnumzana Thulani Moyo obemele usikomiti wesigaba seGwanda.
Silebizo okuthiwa nguStanford Dlala phole 12 votes. Sizokuba lebizo okuthiwa nguMphathiswa Ncube phole 19 votes. Accordingly, uMphathiswa Ncube nguye oba ngucouncil chairperson eGwanda Rural District Council.
Ncube uthi bazosebenza ndawone bengamakhansila ukuze bathuthukise impilo yabahlali bemaphandleni.
Siyasilela kwezinye izinto engiyabe ngizibona ukuthi khona isikakhulu ku-development, yikho lapha engikhangelele kakhulu. Ma sithuthukisa izindawo zethu, imigwaqo, indawo amagetsi, i-network, sisasalele nje emuva. So ngincedisana le-admin leGwanda nje yonke, ngibona ngathi into le izasihambela kahle.
Ixoxe njalo lo mnumzana Stanford Nkala, ukhansila ka-Ward 1 eGwanda North. Obengithisana lo Ncube.
Izikhathi eziningi kusenziwa ukhetho lwama-chairpersons, ibandla eliyabe lile nani labantu abaningi yile lithola ubu-chairperson. Akwandanga ukuthi bakhangele i-capacity yomuntu lokunye. Okunye sokwasiphambanisa futhi ukuthi bekule quota system yabomama, i-women's quota, ibandla lethu lehlulekile ukuthi lihambise amabizo alabo bantu okutho ukuthi abe-ZANU-PF bangene be-unopposed bongisebenzi.
Ukhansila kaWard 10 umnumzana Mandla Nkosi Moyo ukhethwe ukuba ngumsekeli kaNcube. Osakhula ukhansila Linda Moyo oleminyaka kuzalwe ngamathumi amabili lambili 22 okhethwe phansi kwe-women's quota uthi kuyabajabulisa njengabatsha ukuthi labo sebephethe intambo zombuso.
Isikhathi esiningi ngiyathola ukuthi omama abenelisi ukuthola izikhundla ku-politics ngenxa yokuthi obaba abaningi babe bele ama-resources kakhulu kulathi. So ithuba leli lithuba elihle kakhulu kithi. Siyabonga kakhulu ukuthi lathi njengabomama lisifakile.
IGwanda Rural District Council ilamakhansili angamathumi amathathu lane 31 njalo abangamathumi amabili lane 24 ngabavotelwayo kude abayisikhombisa bangene nge-women's quota. Kusenjalo umeli wedale lephalamende eGwanda North umnumzana Desire Nkala webandla le-CCC labanye abathathu akade besethezwa umlando wokudabula amagwaliba kamongameli Emmerson Mnangagwa ukukhankasela ukhetho mhlazinhlanu kunangedluleyo batholakale bengelacala namuhla. Umantshi uCharity Maphosa esethula isinqumo sakhe uthe akula bufakazi obukhomba ukuthi abane laba badala leli cala. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Lo lanxa amapolisa elomlando wokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa osokugxile impande eZimbabwe. Amanye alawa amapolisa kanye lamasotsha abikwa esesebenzisa lezi zidakamizwa ngobunengi. Unokuthaba Dlamini usipha lolu daba.
Lokhu kuphume emhlanganweni wengcwethi zezempila kahle kunhlangothi zikahulumende ezehlukeneyo osungulwe ngomvulo eVictoria Falls wagqitshwa namuhla. Umhlangano lo ubungokuxoxisana lokucebisana ngodubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa osokubhahe eZimbabwe yonke jikelele ikakhulu kwabasakhulayo. Lanxa kungelamanani abambekayo aveziweyo ngamapolisa lamasotsha asebenzisa izidakamizwa, omkhulu weManyame eBase Hospital uDokotela Jones Mombeyarara ukhuthaze inhlangothi zikahulumende ukuthi zithathele amanyathela abezomvikela laba abasebenzisa okudakayo esithi sebesehlisa izinga lokuqhutshwa komsebenzi. Umhlangano lo utshelwe njalo ukuthi emajele sokugcwele abantu ababulawa ngumkhuhlane wengqondo ngenxa yezidakamizwa kanye lokuthi intsha esukela kuminyaka elithumi lanhlanu 15 kusiya kwabangamathumi amathathu lanhlanu 35 yiyo ephatheka kakhulu kulolu daba osokudale ukuthi inani labagula umkhuhlane wengqondo likhuphuke ezibhedlela. Esipha umzekeliso wezibotshwa ezisechikurubi maximum prison eHarare, umqondisi omkhulu wezempila kahle kulijele umnumzana Evidence Gakha uthi sebedlula amakhulu amahlanu abalaliswe kulindawo okulenani athe seliqonge kakhulu.
What is happening out there is we live with our brothers and sisters who are abusing these substances. When you become tired of them, the abuse systems, and they end up in there.
Okwenzakala endaweni lezi ukuthi siphila labo dadewethu labafowethu asebaphambazeka ingqondo. Imuli zathi zikubona sekunjalo zadinwa zabaletha kithi ngesikhathi lati singelanzuzo eneleyo. Sikhuluma kanje eChikurubi ithwele abedlula 500, yona ifuze ingedluli inani le 150. Asambeni phandle siyekhankasela okwehlisa lokho.
Amazwi kaGakha agcizelelwe ngobona ngezemajele esigabeni seChinoyi unkosikazi Dendai Mushariwa, yena othe udlakela solubhahile emajele ngenxa yabagula umkhuhlane wengqondo.
They will be violent to other inmates and they won't be having appetite to take food, so they end up having pellagra or scurvy.
Baba lodlakela kakhulu kwezinye izibotshwa njalo lokudla bayala okugcina kudala ukuthi bebe leminye imikhuhlane kanye lokuzaxa kwemizimba.
Ekhuluma emhlanganweni munye obona ngezempila kahle kukhansili yeVictoria Falls umnumzana Michael Ncube uthe kulophenyo oluveza ukuba izidakamizwa sezigxilile kuleli dolobho.
Almost in like in every 40 houses phose estradini esilezindlezi ngu-40 kungaphose kube labantu ababizwa ngathiwa ama-addicts, laba abasebengasakwanisi ukuphila ngaphandle kwezidakamizwa phose 2 abantu in that street. And njalo siye sananzelela ukuthi maningi nje ama-drugs asetshenziswayo ahlanganisomba nje o-Christmas. Ama-drugs la amanye asekhona la abantu abakuzihlanganisela ukuthi ngokwesibonelo i-orange crush naleyana beyihlanganise labo Cerevita.
Obemele amapolisa uSuperintendent Ed Morunganga uthi izidakamizwa ezisetshenziswa kakhulu zigoqela onjengu, imbanje, i-crystal meth kanye lo muthi wokukhwehlela.
Now we go on to the factors leading to substance abuse. Family issues, just energy, pressure,
lokhu kubangelwa yizimpi zemdenini, ukudideka kwengqondo, ukuyengwa kanye lokuzikholisisa ecansini kanye lokungaphatheki emsebenzini.
Ukuze kwehliswe udubo lolu, ingcitshi lezi zihlomisane ngendlela ezehlukeneyo ezingathathwa, nango njalo Uncube.
Kulesidinga ukuthi sibe lama-rehab centers abakhona khonapha Victoria Falls, ngoba nxa sikhangela i-cost ye-rehabilitation is very high. Ngokwesibonelo nxa abakuchoyo bathi phose i-cost yakhona per month kungakhosta from $450 to $800. Ilokho so sesingakhangela futhi abantu banabo abasebenzisa ama-drugs kuhlanganisa lalabo bavela emizini e-poor.
Amapolisa athi kusukela ngenyanga kaNhlolanja kusiyabamba uMabasa abophe abantu abedlula inkulungwane eziyizinkulungwane 6156 abathengisa izidakamizwa lezi, njalo babutha inani lamadola akuleli eledlula izigidi zenkulungwane ezine 438 million. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Isigodlo sikaMongameli Joe Biden weMelika sithi yikudlala nje ipolitiki inyathelo eselithethwe ngumlawuli wedale lePhalamende eleHouse of Representatives elokuvulela uBiden uphenyo i-impeachment ngesiNgisi phezu kwamacala enkohlakalo aphathelane lamabhizimusi endodana yakhe uHunter awetheswa ngabebandla eliphikisayo elamaRepublicans. Umlawuli weHouse of Representatives umnumzana Kevin McCarthy wazise izolo ukuthi leli dale lona elilawulwa ngamaRepublicans lizaphenya kabanzi ukuba uBiden waphatheka kumisebenzi yenkohlakalo waphatheka yini kumisebenzi yenkohlakalo lokuthi waqamba amanga na ngokwala ukuthi waphatheka kumihlangano yamabhizimusi endodana yakhe. Kodwa isikhulumeli seWhite House umnumzana Ian Sams eloba enkundleni ye-X eyayisaziwa ngokuthi yiTwitter uthe amaRepublicans adlala ipolitiki ngokuvulela uBiden amacala angekhoyo ngoba so kulesikhathi iPhalamende yacubungula lolu daba kodwa yathola uBiden emsulwa. Oke waba ngumongameli weMelika phambilini kukaBiden umnumzana Donald Trump laye wake wathonisiswa ngamacala iPhalamende kodwa watholakala emsulwa ngemva kokuvikelwa ngabebandla lakhe elamaRepublicans. Okuhlaziya udaba lukaBiden isixoxelo lwela amalungelo oluntu njalo elandela ezombusazwe zeMelika umnumzana Tifa Dube.
Esifisa ukuthi sikubone noma ngathi uZulu wonke afisa ukuthi akubone ukuthi akube lobufakazi obusegcekeni obutshengisela sobala ukuthi umnumzana laphana uJoe Biden waba mhlambe lokhu waba lokuthi ayindiva izinto ezimbi ezebusiness lomntana ke esasenzakala noma ngathi iprotection ayenzayo ekuthenini ukuthi umntana ke angabi prosecuted izinto ezimbi ayezenza kubusiness. Nxa bengaletha lobo bufakazi kuyabukho ukuthi kuqondile ukuthi baqhubekele phambili nge-impeachment. Ngoba nxa ukuthi umuntu nxa engena e-office into kuyakhokhela abantu babunkomo kufanele ukuthi ayikhokhela elandela isimiso esikhona ku-constitution kodwa engagcini esebenzisa izimiso zokuthi ama-personalities akanjani. Ngoba kwakuqakathekile ukuthi atshengisele ubukhokheli bakhe ubuholi bakhe obuqotho nxa ukuthi umntana ke esenza izinto ezingekho endleleni eziqondileyo wayefanele ukuthi kube nguye oqala otshengisela ukuthi yena inkohlakalo akasebenzisa.
UTrump laye sabona evulelwa amacala lidale lePhalamende likhokhelwa ngamaDemocrats. Osokusenziwa ngamaRepublicans lokhu singathi yikuphindisela yini njengokutsho kwabanye kumbe kulecala elikhona?
Impica badala lekhona babunkomo njengoba sazi ukuthi kwezopolitiki kuba kukhona okuningi okuthize okwenzakalayo kodwa esingakuboni ngelihlo lenyama kodwa esikubona ngelihlo lengqondo. Lokhu esikubona indlela amaRepublicans ahlongoza ngayo impeachment lay kubonisa sengathi kukhona okungazanga kwabajabulisa ngesikhathi impeachment eyenziwayo laphana kumnumzana uDonald Trump. Ngoba nxa sithi siyakhangela yibo kakhulu abayiphushayo kathesi impeachment lay ngoba amaDemocrats balutshwana abatshengisela ukuthi bahambisana le impeachment lay. Kungenzakala ukuthi kungabe kuwukuthi lapha sekuyikukweyisa lokhu okwenzakalayo lo owayebaphethe ngaleso sikhathi umnumzana uDonald Trump ongumuntu osabekwela amacala lakathesi. Kungabe kuwukuthi izindlela ezinye asebezama ukuthi labo babuyisele okubuhlungu lobo abakuzwayo ngaleso sikhathi. Ngoba asingakhohlwa ukuthi uDonald Trump njengoba kathesi ehlongozela ukuthi abuyele njalo abe ngumongameli baningi abamlandelayo ingakho baningi lokho bamvotela ukuthi abuyele kulesana isikhundla. Yiko okwenza ukuthi baqhubeke bephusha i-agenda yakhe eka Donald Trump ukuthi babuyisele induku labezavela khona.
Umnumzana Tifa Dube ulwela amalungelo oluntu futhi ulandela ezombusazwe zeMelika. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lomnumzana Thamsanqa Mpofu okunkampani yabatsha abonga asebekhulile kwele Bhilithane eYorkshire and Humber Health Alliance West. Nangwe xoxa lo Gibbs Dube we Studio 7.
Abantu benza kanje. Now we send i-link and abantu ba apply through that link, then we pick the name from abantu na wabese send ama applications. Then from there we invite them for ama interviews. Then we go through process yonke. Mase sibone ukuthi umuntu wangkhona uya qualify ukuthi eze abuyezosebenza lapha. Kodwa khona lapho futhi kunefe sokunanzelela ukuthi abantu bazithi abanalo iqiniso. Siyavumelana, umtshele imithetho efunekayo lapha, umtshele ama requirements afunekayo ngapha. Avume nesekhaya atholakho konke ukuthi mase befika ngapho uthole ukuthi abalakho. Ngoba kwezinto ezinje kube le certificate of nursing leyo, kube le certificate of attachment sokuthi uwa involved ku-care, uyakwazi ukuthi ukhuluma ngani ngoba ukwenzile kule nto ezinike ezinvolved like hosting, uyakwazi ukuhosta what kuso siba ne-license driving license. Lapho sine-problem kakhulu khona lapho kuma-driving license khona la, ngoba lo msebenzi wethu ngapha ufuna umuntu otshayelayo. Yikuthola abantu abaningi bekhala mase befika lapha abadrayive, and ngolo msebenzi wethu awufuna umuntu ohamba ngenyawo. So abantu bagcina benikeza abantu abanama-license umsebenzi. Uthola ukuthi abahamba ngezinyawo abasathola ama-shift. Yikubo wabona sibekhala ezikhathini ezinye ukuthi ha mina nginama-shift, mina kunje abalikhuluma iqiniso. Ngoba uma esuka ngale khaya uyabe thola i-license, mase efika lapha akwazi khona lokudrayive. Yabona, then thina sesenza kanjani? So mina ngivuke mina ekuseni ngiyethola ngidrayive umuntu ngale ngisebenzini nesenza imali, kanti mina kumele ngibe khona ngenza umsebenzi omunye la. But sizibona sesibhizi sesidrayiva nala bantu esiyabe sikhulume nabo kahle besuke ekhaya ukuthi uyadraba dani uyadrayive kanti umuntu kadrayive yinto engesilayo.
So manje-ke nxa sokunjalo kugcina kuhamba njani? Kuna buyela ekhaya kumbe sokuthini?
Sokunjalo belapha akula nto esingayenza. Siyazama ngazo zonke indlela ukuthi sibanike lokho zeni advice ngoba na bazama ukuthi badrive. Then sitry for all means ukuthi sibancedise ukuthi basebenze ngoba ngeke sibakele bahlale phansi bengasebenzi. Ngoba umthetho wegovernment uthi wona uma eseqalile selapha whether usebenzile kumbe engasebenzanga mina simholise i-40 hours. Kukhona ku-contract khona lokho. So siyazama for all means simfake maybe umuntu benza amadouble lo muntu osebenzayo o-driver. Then uthole ukubana lo muntu osebenza simfake njalo ne-driver lo omunye adrayive usuka kube yinkinga futhi kuye ngoba uyabe sesiba late afamele ayenza khona ama-single calls akhe ngenxa yokuthi usedrive umuntu ongadrayivini. So into yangikhona kahle kahle isikhathi senzima khona lapho ekudriveni
akulazama ukuthi
akulabahlale babe nama-hours.
Ye, siyawuza kakhulu. Akulabanye ababalekayo kumbe umuntu ecine dinge asylum and
well, thina besingakabi layo i-situation enjenganaleyo. Abantu bebesithi mase befuna ukuzihambela bakhulume baswitche bahambe. Besingakabi layo umuntu ositshiya nje athi wasihambele umba ahambe ayidinga ukufuna ku-asylum leyo kwamanje.
Emapetroleni khonapho-ke abantu bakuxhuma njani?
Okwamanje ngendlela esisebenza ngakhona angithandi ukuthwalisa nzima abantu bakithi. Angithandi ukuthatha abantu bakithi babuye la athi ma sebefika la bathole ukuthi angila msebenzi. Ipholile amathenda akhona manje ukuthi umsebenzi uyavulakala, sisazofaka advertise, send ama-links abantu ba-apply. But okwamanje besisathatha local ngoba silakho ukuthatha local abantu abafishayo, abantu ababuya ngama-student abafuna ukusebenza, things like that. Besikhethe recently nje a few people ukuthi babuye bazosebenza ngoba si-avoida ukuthi sithatha abantu ekhaya babuyela abasuke bahlupheka ngoba ungakhangele umuma okhona ebantwini abaningi, abanye bashiye abantwana, omunye wabuya nonkosikazi wakhe womkakhe, things like that. Basuke lapho baswela ama-hours ngapho balama-rent to pay, bahlale ezindlini kumele babhadale ama-rent alapha ngapha e-UK, ama-rent angikhona phezulu kakhulu. Ngale khaya kumele babhadalele abantwana ama-school fees. So bazakwenelisa kanjani khona lokho umuntu engela ama-hours lapha ukuthi abhadale i-rent? Kumele athumele imali ekhaya. So we don't just tell abantu amanga ukuthi hey, wozani besiyathatha what is sake of just getting money from people. No, we don't want that.
umnumzana Thamsanqa Mpofu okuhlanganiso eqhatsha abonga asebekhulile kweLebhilithane eYorkshire and Humber Health Alliance West obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseBradford khonale kweLebhilithane. Unkosikazi Phindile Gosha owenhlanganiso ye-Startup Greenhouse Academy uthi uhlose ukuguqula impilo yabasakhulayo labesifazana abasemaphandleni ngokubafundisa amabhizimusi kanye lokubaxhumanisa le mikambo yokuthengisela impahla yabo. Unkosikazi Gosha uqhuba njalo inhlelo zokuphathisa abantwana besikolo abaku-Grade 7 kusiya kuzifundo zesigaba sika Form 6. Nangu exoxalo Taboka Ncube weStudio 7.
Si-Startup Greenhouse Academy sisebenzisana labantu abatsha, labantu abangomama, ikakhulukazi abasemakhaya. Sibafundisa lokubonisana ukuthi ama-business bengawaqala njani, lokuthi yini abangakwenza ukuthi ama-business lawo akhule, kusukela kuregister i-business lokuthi umuntu into yabe zithengisa kumbe yabe kuyenza kuyazakale njalo kuthengeke ebantwini.
Bona abantwana abaningi abavela eMathabeleland beyibo ababaleka besiyasebenza eSouth Africa, abanye besasesikolo, abanye besasebancane. Udubo lolu ubona ngani lungancedwa yini yiproject yakho?
Abantwana abaningi abayekela isikolo, abaningi besiyadinga imisebenzi eSouth Africa, sibona engathi program yethu le career coaching and career mapping ingabancedisa, ngoba luhlelo olusebenza labantwana abakugrade 7 oform 4 lama 3rd year ase university, sebesibancedisa ngecareer advice. So i-career coaching yasebesibancedisa ngayo ukuthi ekufundeni kwabo bezizwe belomfutho ukuthi kule misebenzi eminingi abangayiyenza, njalo kuningi abangakufundela noma kuyabe kungekho lapha eZimbabwe, kodwa nje globally kulama opportunity amaningi abangawafundela lokuwayenza. So iprogramu lesikhangelele ukuthi ingancedisa ikakhulukazi abancane abasesikolo abasuka belahle ithemba ngokubona ukuthi maybe ke bokungela msebenzi ekhona, kodwa sithi imisebenzi yabe ikhona noma ingekho lapha eZimbabwe.
Lo ngunkosikazi Phindile Gosha, umqondisi wenhlanganiso ye-Startup Greenhouse Academy, obekhuluma ecingweni loTaboka Ncube weStudio 7. Kuhlelo Live Talk Diaspora Forum namuhla sixoxa ngodaba lwabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe ikakhulu kwele South Africa. Siziqhibeke ngebezihamba phambili. Umeli weSunningdale edale lePhalamende njalo elilunga leTRC unkosazana Maureen Kademaunga ukhulule namuhla ngemva kokuba abatshutshisi bechithe icala alibotshelwe izolo elokuzama ukubulala ilunga leZANU-PF ngemva kokuswelakala kobufakazi. Abakhokheli bezomvikela bathi kulamasotsha lamapholisa asebenzisa izidakamizwa lokunatha utshwala obubizwa ngokuthi intshenku. Kwanele Mthwakazi, likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Ndafupatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.